Benza kahle kakhulu ukuthi babhalele iUnited Nations bafake isikhalazo sokungaziphathi ngendlela efanele kukaspecial rapporteur uDohani. Ngokuba nxa ngabe ngesingabe ubona engaziphathanga ngendlela eveza ukuthi uzimele kathatha ihlangothi, ulelungelo lokuthi ubhalele laba abaphezu kwakhe abaqhashi bakhe ukubeke kucace ukuthi hayi kangisuthiseki ngesithunywa lesi, sibuye sazothatha uhlangothi lweZANU-P F ubuye vele engumuntu ozobhala lokho okufunwa yiZANU-P F. Ngakho-ke okunye nje lokhu kuhlangana labo-MDC le-Civil Society lani bese kuyikugcwalisa nje ukuthi kubonakale sengathi uconsultile, but njengalokho abanye bekubona kubonakala sengathi ubevele sele scripti sakhe esipheleleyo esokugcwalisa lokho iZANU-P F ehlala kukhuluma ukuthi ama-sanctions iwadilizi ilizwe kalidilizwa yi-corruption lokubuswa kwabi kwelizwe.
Yona iUnited Nations kumele iluphathe njani lolu daba?
Singakhohlwa ukuthi uyispecial rapporteur lo oze lapha ungaphansi kwe-Human Rights Council ye-United Nations, kulugatsha olungaphansi kwe-Office of the High Commissioner for Human Rights, okuyinhlanganiso ye-United Nations ekhangelele namalungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke nxa ngabe sekufikile isikhalazo izakhangela lokho okuthiwa phecelezi ngama-merits akhona, kusiya ngokuthi bendlale ubufakazi babo nesikhalazo sabo ngendlela enjani abe-MDC Alliance. I-United Nations isengathatha amanyathelo okuhlolisisa ukuthi iqiniso kambe lingaphi kulokho okubekwa ukuthi ukwenzile umama obethunyelwe kuleli lizwe uDohani. Base besiya phambili-ke, kodwa bazayiphendula i-MDC batsho nxa befuna njalo ubufakazi obunye ukuthi kuye phambili. Kodwa akakho umuntu ongavika alivikwa licacile lokuthi umama uze vele ezwakala ukuthi uhlangothi ulohlangothi ame phezu kwalo luhlangothi lweZANU-P F, kazanga ohlangothini lwabantu beZimbabwe ukuthi azokuza ukuthi kambe bona bathini, bathi baphethwe njani nxa kuqathaniswa nama-sanctions. Ngokuba there are two sides, kule side leZANU elithi ama-sanctions adilizilizwe, kule side labantu beZimbabwe bathi iZANU yedilizilizwe nge-corruption lokubusakala. Ubefanele alilalele lolo side.